Soko isika disenda bagu VOA Ndebele.
Ndivuka njani zulukandaba olamukela emsakazweni we studio 7 ngolesihlalo mhlazi ku 15 Mabasa 2022 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ibhanga le Standard Chartered Bank ebeliyilo elidala elizweni selivaliwe ngoba lisithi akula bhizimusi elihle elizweni.
Lokhu kusobala ukuthi ngidingisela khona ukuthi ezomkhonomi azimanga kuhle elizweni lakithi.
Ukwaliswa komela eleZimbabwe kwele South Africa umnumzana David Hamadzeribi ukukhuluma embuthanweni wokuvalelisa u-Elvis Nyathi obulewe kwele South Africa. Kungaba kutshengisani
lento eyenzakale namhlanje ngokubona kwami isuka ihlalele eceleni lobuntu bethu esibazi.
I-commission ebona ngokuqutshwa kokhetho eZimbabwe Electoral Commission ithi ayisoze ivale indawo zayo zokubhalisela ukuvota ngekhefu lePasika, ngakho abantu bengathatha leli thuba ukubhalisa.
Siyazi ukuthi kulama factors amaningi affecta electoral participation lesivota education ngokwayo, kodwa lathi sizama ukuthi sikhuthazane labantu.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we Studio 7. Ibhanga le Standard Chartered Bank ebeliyilo elidala elizweni selivaliwe ngoba lisithi akula bhizimusi elihle elizweni. Leli bhanga elilisigodlo kwelebhilitani lithi selisuka eZimbabwe lakwamanye amazwe ayisithupha angaletheli ibhanga leli inzuzo. Leli bhanga lizasuka e-Angola, Cameroon, Gambia, Jordan, Lebanon, leSierra Leone. Ukuvalwa lokhu kutsho ukuthi kulabantu abambalwa abazalahlekelwa yimisebenzi. Kodwa iStandard Chartered Bank ibikwa izavula isigodlo sayo esezwekazi leAfrica kwele Zambia. Sixoxe locubungela izombusazwe umnumzana Difa waJabi Bango Dube ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Kuyadumaza kakhulu babukande ukubona ibhanga elikhulu elifana leStandard Chartered Bank lisuka elizweni leZimbabwe njalo livala amahhovisi alo elizweni leZimbabwe lisiya elizweni elingomakhelwane. Kusobala ukuthi ngitshengisela khona ukuthi ezomkhonomi azimanga kuhle elizweni lakithi. Into eqakathekileyo ngeyokuthi abaphethe ezomkhonomi ababekwazi ukuthi akusikho ukuthi ukukhuluma ngomlomo nje usithi isimo somnotho siyandlondlobala, kodwa ke ireality eyiyo ekhona kuground itshengisela khona ukuthi isimo somnotho asihambanga kuhle. Njalo okunye okwenza ukuthi amabhanga ekugcineni begcine ethutha elizweni lakithi leZimbabwe iyena le imithetho ama-red tapes yena la afakwayo agcina esenza ukuthi kube lemithetho eminingi kakhulu egcina icikela phansi indlela okufanele ukuthi amabhanga ahwebe ngayo eselizweni. Kukanti yebo imithetho ilizwe lelizwe njenge-sovereign country kufanele ukuthi bele mithetho evele egadayo ilizwe efanele ukuthi ilandelwe, kodwa ikhona eminye imithetho eminye esingayibala eyenza ukuthi impilo ibe nzima ikakhulukazi kwezamabhizinisi lezinye izinto ezenziwayo elizweni lakithi leZimbabwe.
Sizwa kuthiwa ibhanga leli lisuke laya yakha isigodlo salo esikhulu eZambia. Kungakutshengisani kakhulu nxa sikhangele ezokuvuselela umnotho welizwe ngamankampani avela phandle kwelizwe, kusitshengisani lo?
Ukuthutha kwalo lizwe eZambia ngithemba ukuthi kungenxa yokuthi baye bathola ukuthi elizweni leZambia akula zinto eziningi noma ingqinamba eziningi ezitheni indlela abafisa ukuthi ngabe benza ngayo ibhizinisi labo, ingakho begcine sebethutha nje sebesiya kulelo lizwe. Kodwa ke kuthiye umkhandlu omkhulu kakhulu elizweni lakithi lizwe leZimbabwe, ngoba sisazi ukuthi isikhathi lesi esinzima esifana nalesi esikiso njalo lesikhathi lesi esikhangelela ukuthi ngabe kuthiwa i-economy iyakhula kube sesiba isikhathi lapho kuvuleka khona umkhandlu onje kusuka kwenze ilizwe lakithi libe sekunzimeni obukhulu kakhulu ngoba ukuthuthuka kwe-economy kudinga ukuthi amabhenki abe khona. Njalo amabhenki ngohlobo inhlobo lenhlobo, siyazi ukuthi amanye amabhenki afana labo Barclays sebazi masuke elizwe lakithi kathesi kwabo Standard Chartered Bank so nxa sokusala sokuyizimbengi kuphela labo lamaye amabhengi nje mhlambe la vela ngayizimbako kuphela kuza kwenza ukuthi ukundlondlobala kweeconomy kungabi khona masinyane kodwa ke nxa kule variety amabhengi amaningi njalo amabhengi abakhulu afana labo Standard Chartered Bank kuzayenza ukuthi bekuzabe kukuhle ukuthi kwenze ukuthi i-economy yakithi ikhule masinyane kodwa ke lokho osekwenzakele kuthiye umkhandlo omkhulu kakhulu engibona ngathi ukubuyisela muva indlela ezamabhizinisi zethu ezizaqhubeka ngayo elizwe lakithi leZimbabwe.
Umnumzana Difa wajabi Bhango Dube ucubungula ezombusazwe ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseBhilitane. Ukwaliswa komela eZimbabwe kwele South Africa umnumzana David Amadziribi ukukhuluma embuthanweni wokuvalelisa uElvis Nyathi obulewe kwele South Africa kungakujengisani. UHamadziribi ube sembuthanweni lo owenzelwe eHillbrow eJohannesburg izolo emini lapho athe ezama ukwethula amazwi akhe abantu baqhamuka ngomsindo bexokozela besithi uhulumende weZimbabwe nguye owabangela ukufa kukaNyathi ngoba wabalekela ukungabuswa kuhle kwelizwe. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lesiphathamandla sebandla eliphikisayo ele Patriotic Front umnumzana Mxolisi Ncube obesembuthanweni lo. Saqala ngumbuza ukuthi abantu bebebaningi okunganani embuthanweni lo.
Bona abantu bebezile sibili kakhulu, bebebaningi, ibegcwele itheatre iphuphuma okutsho ukuthi njengoba itheatre nxa igcwele ithatha abantu abayinkulungwane 1000 labayana ngathi mina bengafika inkulungwane elengxenye kumbe inkulungwane ezimbili zabantu ngoba abanye besebeze beme phandle, abanye beswele indawo zokuhlala.
Ungasitshela ukuthi kuyini okubonileyo kusenzakala ngesikhathi kuxotshwa omela iZimbabwe kwele South Africa?
Ngemva kokubana sekumenyezelwe ukuthi ummeli welizwe leZimbabwe kwele South Africa u-ambassador uzasukuma akhulume, kuqale kwathiwa kasisukume kuculwe i-national anthem eyezweni lase-South Africa lapha esihleli khona. Kukhona ke abantu abangasukumanga ngenxa yokuthi besicula ke i-national anthem le ukuthi sihloniphe u-ambassador ngesikhathi esiza phezulu. Kulabanye abangasukumanga abamabandla amanye awezombusazwe kweleZimbabwe. Uthe nxa esephezulu wafika wabingelela, uthe nxa esezama ukuthi akhulume abantu baqala ukumxotsha bememeza bethi asuke phambili angakhulumi lutho. Bathi lanxa sebezama ukuncengwa ukuthi abamnikeze ithuba bahloniphe imuli yakonyathi, bangakulaleli lokho baqala ukucula izingoma ezilokugxeka bethi bona into oyenzayo siyayizonda. Wasehlonipha ke u-ambassador wasuka phambili wahamba engakhulumanga.
Manje ngokubona kwakho isehlakalo lesi singasitshengisani?
Ngizathanda ukuqala ngikhumbuze uZulu ukuthi mina ibandla engisuka kilo eleve Patriotic Front lakhelwe phezu kwefilosofi ebizwa ubuntu social democracy. Lokho kusitsho ukuthi ubuntu bethu, isintu sethu njengabantu abansundu siyasihlonipha kakhulu, siyabuhlonipha kakhulu ubuntu bethu. Kungakho lento eyenzakale namhlanje ngokubona kwami isuka ihlalele eceleni lobuntu bethu esibaziyo. Thina ngobuntu bethu langesintu sethu njengabantu abansundu imfa iyahlonitshwa kakhulu. Yikho nje langesilungu kuthiwa we are paying our last respects. Silanda ukuyahlonipha, ukuyaphelekezela omunye wethu ngenhlonipho. Kungakho yebo abantu beZimbabwe sithukuthele ngalokhu uhulumende asenzela khona, ngalo ngendlela uhulumende asiphethe ngayo. Kodwa nxa sithe thina siyavalelisa omunye wethu oyehlelwe isigameko esibi kangako, akufanele ukuthi sifike laphayana sesimdelela kumbe sifike sidelele izifiso zemuli yakhe eyiyo evumele u-ambassador yamnikeza ithuba ukuthi akhulume. Sizakhumbula futhi njalo ukuthi uhulumende waseZimbabwe uthe yena ngokuphatheka kabi kwendlela uNyathi asichiye ngayo wasesithi yena uzosiza ngokumphelekezela ukuze athole
ukubekwa ngendlela elenhlonipheko. Kungakho yebo sizondile, yebo sivela kumabandla ehlukeneyo kwezombusazwe, kodwa bekufanele ukuthi nxa imuli isicele ukuthi ummeli welizwe leZimbabwe lapha eSouth Africa akhulume, bekufanele ukuthi sihloniphe lokho.
Umnumzana Mxolisi Ncube, isiphathamandla sebandla eliphikisayo elePatriotic Front, ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseSouth Africa. Commission ebona ngokuqutshwa kukhetho eZimbabwe Electoral Commission ithi ayisoze ivale indawo zayo zokubhalisela ukuvota ngekhefu lePasika. Ngakho abantu bengathatha lelithuba ukubhalisela ukuvota. Li-commission iphakathi kwehlandla lesibili elisaqhubeka ele-mobile voter registration exercise, lapho abantu abangabhalisela ukuvota besezigabeni zabo. Uhulumende uthi usekwenze kwabalula ukuthi abantu bathole incwadi zokuzalwa kanye lezithupha ukwenzela ukuthi kube lula ukuphatheka kulolu hlelo. Umanyano wenhlanganiso ezizimeleyo owe-Ekhaya Vote 2023 uthi uyaqhubeka ngohlelo lokukhuthaza abantu ukuthi bebhalisele ukuvota, ikakhulu ezigabeni ezivalisa iBulawayo, Matabeleland North leMatabeleland South. Isikhulumeli salumanyano umnumzana Nkosikhona DVD uchasisele usithandekile Mhlanga weStudio 7 okuningi ngomkhankaso wabo wehlandla lesibili lalolu hlelo.
Ama teams ethu ayangena kuba communities ekhuthaza abantu, njalo ade sikwenza singakaqali lolu hlelo esiqala sanamhla ukukhuthaza abantu abathi ukuthi bayethatha izithupha. So lolu hlelo lu-second blitz ibuye ngesikhathi esiqondileyo kakhulu, ukuthi khona lapho ama areas lapho abantu abathi abasebethathe khona ama IDs kuzaba lula ukuthi siqoqisana lapho. However, siyazi ukuthi kulama factors amaningi affecta electoral participation for the education ngokwayo, kodwa lathi sizama ukuthi sikhuthazane labantu especially aba first time voters ukuthi babhalise ukuvota ngalolu hlelo lokugcina singakayi ekugcineni kwezabelo ngenani labantu ababhalise ukuvota esithi isikhiwa i-delimitation.
Uhlupho obelukhona lungabe lokhe linjalo yini, ngoba sibonile uhulumende sesithi usenze kwabalula ukuthatha amaphepha incwadi ezivumela ukuthi abantu bebhalisele ukuvota ezinjengencwadi zokuzalwa lezithu. Liyakubona yini lokho sebekufinyelela abantu?
Yeah, abantu bakufinyelela, abantu sebekwazi ukuthatha amaphepha abo. Sibona indwendwe eziningi lapha koBulawayo, sibona indwendwe kuboMat South labo Mat North, abantu belethuba lokuthi bathathe amaphepha. Kulabanye abahlangane nenhlupho eziningi, maybe amaphepha akwananga, ama requirements akhona abe khona, but ayiningi selithethe la amaphepha. Okuyinto enhle kakhulu especially kunasikhuthaza abantu ukuvota, i-major challenge ku-first phase esahlala la ukuthi abantu abaningi abatsha babekhala ngezithupha ukuthi abalazithupha.
Liyakhulumisana yini ne-commission yeZEC, njalo kuyini elibone ukuthi ngabe kuyenziwa ukuthi uhlelo lolu luqhubeke kuhle?
Inhlanganiso yeZEC sixoxisana layo njalo nje, sibonisana njalo lathi sabe sihlangane lakhe kuma communities, sivele sixoxisana labo sibone ukuthi kungenziwa njani njalo kungalungiswa njani. Sivela kuby election njalo kade sibe sixoxisana labo kuyisebenza la ngesibophezela ama elections akhona. So sikhayelela ukuthi khona uhlelo luhambe kuhle, ama voter registration centers akhona, ama calendar akhona ikhona, njalo abantu ba free ukuthi bayabhalisa ukuvota. Ikho inkuthazo esilayo ukuthi hayi singalalisi umzimba, yisi isikhathi sokubhalisa ukuvota, akule esinye isikhathi esizabuya ngaphandle kwasona leso. I voter registration is ongoing, but now ufunga uphatheka kuhlelo lokuvota ngo-2023 kumele ukuthi mhlaka 30 April ubhalisele ukuvota. Njalo abantu ngenkuthazo enjalo, abantu abakhangele ukuthi khona kuzaba le kuqunywa kwezabelo ngenani labantu ababhalise ukuvota. Asifisi ukuthi iMatabeleland provinces ayi-3 wona la eBulawayo, Mat North, Mat South ayiyo alenani elilitshwane ilizwe lonke abantwini ababhalise ukuvota, ukuthi sicinze siqunyelwe ama-constituencies sisiba lamalutshwane, sivele silamalutshwane already. So izinkuthazo yokuthi abantu abasukumele phezulu bayibhalise ukuvota.
Lo-ke ngumnu Mnumzana Nkosikhona Dividi, isikhulumeli somanyano we-Ekhaya Vote 2023, ubexoxa ecingweni le-Studio 7 ekoBulawayo.
Lo ngumsakazo we-Studio 7. Sisakaza eZimbabwe, lisizwa siphuma e-Voice of America at the Washington DC.
Okwamanje izikhangelo eziphuthumayo zivela kumaphephandaba atshiyeneyo. Iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi ixuku labantu abahlanu abeGwanda lihlasele labulala omunye owesilisa, limethesa icala lokunatha utshwala ebhawa engayisiyo yalapho ahlala khona. Isikhulumeli samapholisa uLoveness Mangena uthi uPraise Momoyo ozalwa eFumugwe ufele esibhedlela seGwanda. Iphephandaba lobulembu beinternethi leNews Hawks lilodaba lokuthi kungenani lokufuthelana okuphakathi kwabeZimbabwe labeseSouth Africa. Umculi weleSouth Africa olodumo uDJ Tira wamukelwe ngenjabulo edolobheni leBeitbridge izolo ebusuku, lapho azayenza khona amagigi ambalwa. Okwamanje sengilitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Studio 7, linjani basakaze elisazi lindaba ezingathatha ihlangothi? Hayi, sikhona indudulane yakodewa liyale ekhuluma iqiniso njengoba linjalo. Namhla ngizothanda ukuphawula ngomumo okhona laphana eZimbabwe obhekane labantu bonke abeZimbabwe. Iproblemu elaphana eZimbabwe ngabantu abaproblemu eseZimbabwe laphana ngabantu. Akula abantu abapimpila abanye abantu umoya ongalunganga. Uzothatha thina sifuna ukuphathwa indebele, yeye thina sifuna ukuphathwa umuntu ovele ehlangothini esindebeleni. Kukati ke masithisiyakhayela bona nawo abantu alelijika bafuna ukuthi bephathe kulelani lizwe. Yibo abantu abangavusa ilizwe leZimbabwe, ngoba asobantu bodlame abantu besindebeleni, ngabantu nje abakwazi ukuphila labantu, abakwazi ukuphilisana nalabantu. Kodwa hayi, njengoba kuneminye imihlobo yabantu ethi yethu nasifuna ukuphathwa indebele, so hayi, njengoba bengafuni ukuphathwa indebele laba lo mhlobo lo omunye, imthwakazi Republic Party iright mayisizwa likhulu. Ngoba ngeke kuthi since 1980 busa umhlobo 1, indaba kungatshintshwa njengoba South Africa siyabona iVenda, umZulu, indebele, umXhosa, umhlobo wonke uyabusa uvumelekile. Kutsho ukuthi lapha eZimbabwe sivumelekanga nje abantu bakubuthwakazi asiyamukelekile. So MRP right izwa liqunywe le ndaya izwa liqunywe vele sizibuse bebona ukuthi into thi ayikubusilizwe into ukwenzani asodlame njalo emathep mangikhaya labantu bemasebandlebeleni mabengazibuza bengazibuza kuhle kakhulu hayi khona uthwala ukuthi umuntu wabusa 40 years ebusa esikhundleni njengoba lokho kwenzakala ubonakala kwenzakala emashweni leni hayi umhlaba wonke akaza kukhulu konke lokho umuntu 10 years kaphume 10 years umuntu kaphume lizabona namabone nokomthwakazi mathi wasebethe izwi lawo 10 years umuntu yaphuma 10 years umuntu yaphuma akona umuntu ozalela esikhundleni 10 years umuntu yaphuma ukuthi umuntu azegogobe esikhundleni lokho ephethe ngabe dilize umnotho hayi asikwazi thina lokho thina nje abantu esikhwele esintwini abantu bokomthwakazi hayi asikwazi nalokho so hayi ifu odlele ayifunda abantu bebeyazi ukuthi kahle kahle iproblem elaphana umhlobo wani owathi thatha intambo zombuso wathatha uvele ulenhloso yokuncindezela abantu besindebeleni iqiniso kalikhitshwe bona nje bengaphuma ezikhundleni kwaphana nje bafuna ukuthi bebencindezela abantu besindebeleni mabethi bakhale bethi akula muntu ozasibusa lapha nampana omphoko kwakumele bebuse omphoko bagijinyiswa nampana othi ozani ikhuphi kwade kumele betake over bagijinyiswa lelandizwe ayeke lilungile lelandizwe lila ngoba into zonke zenziwa laphana isikhukhu sodwa lesiya.
Studio 7 linjani lonke elilingelela umbolo wami ngizama ukukhuza mizo kuthiwa unhlanhlalo osale ebhuzi ngabhuke eyithathi Studio 7 yakhe yedwa yini Studio 7 ngokufaka imibono wathi kubingelelana awudizi inhliziyo zokubingelela izihlobo zakhe zonke abasazifuna imibono wathi
Tribalism. Lauge, we go na mazi eno lina balaleli betu. Elisitumele wona ni WhatsApp unombolo ezithi +1 202 465 0318. Kweze Melika. Ele Russia selivumile ukuthi ngempela umkhumbi walo OMP othiwa Moskova othwala izikhali njalo usenelisa ukuthi indizamtshina zihlale kuwo utshonile elwandle. Ele Ukraine lithi amabutho alo yiwo ahlaselela umkhumbi, kodwa ele Russia lona lisala lisithi ingozi yomlilo eqhamukileyo yiyo ebangele ukuthi umkhumbi lo ugalule. Lokhu kwenzakala ele Russia lisithi nxa ele Finland lele Sweden angangena kumanyano we-NATO, ele Russia lizasebenzisa izikhali ze-nuclear. Sixoxe lolandela izombusazwe wele Melika umnumzana Busani Ntini.
Ukungena kwe-Russia e-Ukraine ngeke ngathi ukuthi yimpi, ngoba lapha ngibona ngani kule bhuli esingene elizweni lomnye umuntu. So ngeke athi ukuthi yimpi, kodwa yes, kuliqiniso kuye kwazwakala amaripoti okuthile kungani kuthiwa i-Russia ibisisuka endaweni ezithize. Kanti mina ngombono wami ngibona ngani lokhu ade bekwenzela ukuthi abantu babo besuke endaweni ezithize, then bese be-operator from emoyeni ale sebedubula endawo eziningi, ngoba bayakwazi ukuthi bona amabutho abo asekho ground. Ngombono wami I think bebemuva bekuyi-strategy kuphela ukuthi from me lokhu akuthiwa ngama-boots on the ground ale sebe-striker from a distance, emoyeni kumbe elwandle, besenza sibili ukuthi betshaye, sebedilizwa kathesi, abasakhethi ukuthi batshayane, ngoba kukhanyile ukuthi impi yenyawo awo ilamathenka ngantha i-Russia yehlulekile. Ngikhwale sebetshintsha i-strategy yabo ukuthi hhayi sesibulala yonke into, sesibhomba sisukele emoyeni kumbe kwamanye ama-ship aseduzane khonapho. So ngibona kanje lo yi-strategy kuphela.
Manje ngokubona kwakho ubona ungani umongameli wele Russia injongo yakhe kahle kahle kuyini?
Ngombono wami ubona ngani president we-Russia insecure ngesikhiwa, ikakhulu nxa enanzelela ukuthi mhlawumbe ele Ukraine lingavunyelwa ukuthi lingene ku-NATO, njalo khona lokuthi ele Ukraine lingabangani lama-countries aku-NATO. Ngibona ngani ele Russia lona libona ngani umakhelwane uvumela izitha kumbe ngithi uvumela ama-competitors ukuthi ebe seduzane kakhulu labo lise-Russia, ngoba i-Russia le-Ukraine you know ngomakhelwane kufana le-South Africa le-Zimbabwe. So ngombono wami ngibona ngani yikho i-Russia okusemqoka okubahluphayo, bayesaba ukuthi i-NATO ingavumela i-Ukraine ukuthi ingene kuleyo organization, kumbe lokuthi i-NATO ibe lama-base, ama-military base kwele Ukraine khonapho. I-Russia ngathiwa uvalo lokuthi amabutho avela kuNATO amakhandi zanyawo US lamakhandi zaseEurope angasondelela eRussia. Umbono wami lo ayinyakho.
Umnumzana Busane Ntini ngolandela izombusazo elemelika. Isikhathi kasavumi ukuba siqhubeke sisonke kodwa singakehlukani ngesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebesilazo. Ukwaliswa komela eleZimbabwe kwele South Africa umnumzana David Hamadziripi ukukhuluma embuthanweni wokuvalelisa uElvis Nyathi owabulawa kwele South Africa kungakutshengisani. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngisithi libe lempelaviki elithukela.